Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 7 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Mungesikhani lokuthi uza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalele ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo, amagetsi seqalisile ukube hamba lowo babowethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazidwe sitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni lokuthi uza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi, njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart, umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo kodwa thina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhangelele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo niyo ozasekela ubaba David Coulthard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena niyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale eParliament womabili abalisayele the House of Assembly lele Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla ele-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate izanu-PF ilamalunga angamachumi amathathu lantathu 33. Kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezi nduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso yeSADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esegcotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC libone kufanele ukulondoloza khonoko okuyingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kumnangagwa.
Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance kungala mgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni elibusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzele ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi, uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile kube hamba, lo babwethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugetshwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngegwayisha ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, umongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngapi. Simbonile last time ulo umfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadile kababo phethilizwe. So sikhangelela ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathintambo, ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo ele-CCC kumbe kwamanye amabandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi.
Kungenzeka kodwa nothi kathesi. Kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu i-CCC. Usengathatha kulabo odasebenza labo kuPollard. Singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu laba baligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sibe sesithi ube ngasilolonga yabe lilunga esenza lokho lalokhiyana esingakwaziyo so ike mina ngikukhangelele ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMutare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna ukukhethwe abathile. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusukela ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazi kube ngukhansila ongumama and the first one okuthandisa ukungena khona phana so ngizazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola usipho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lesipho nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini uqondana lomama neproblemu yobulawayo eyamanzi nxa sesinamanzi umama ngokukhangelana nakho so khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngigede masinya iproject liyana ezambezi water project so yini into esizayimela kakhulu like kukwadlegini mina ngeproblem kakhulu esuwa so khona kwana ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama ekipeti esingane esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure so sizazama ukuthi kulungiswe khonaphana so lami ngiyazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole kuyezimsebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanethizeni avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenzi so thina amaningi bangikhona bencedekana kuthengisela amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole layo imsebenzi kuzindlu le imsebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji.
Abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugile ke labo badinga yini usizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu abasakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe nenshansi ukuthi senginama-wadi angu-2 senginama-yisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabithathi mashi ukuthi isebenzi iyasebenza but sibe singakalungisa i-ground labo leyo sengenxa ye-delimitation sengile iholi liyana ekuwadi elogenina isiku-wadi level so ngengithi nxa kungayenza sithole ukuthi behambe kuma-training benza ukuthola ama-trainings ngale kuyisenta bebona ukuthi bona kuyina abangakuyitholi ukuthi omunye akwane usebenza nebhizi ulungisa amafriji omunye ulungisa izimota bethone bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana bekwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abazale besebenza bethola something ngoba kathesi bahlezi emabhizini lakin sesekungakabi i-limitation emakhandeni thi besingela ye-youth center so sembona ukuthi manje sengikhiphile sesisebenzisa le-holi emakhandeni elodengula ngale kule-youthcenter so ngizame ukuthi sivule i-centa lena izebhizi for ama-youth kuze bethole imisebenzi abanye bakwanisa ukuyenza amasepha abanye ama-cobra at least abe lokwakhe akwenzayo angahambi kuyechacha aziyenzele izinto zakhe azisingisile
ukodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils
yeni ngiyathaba kakhulu ngoba lokhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sifanishe ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi ubaba nxa ngathiwa sikhulume ngezobomama asimele uyayithinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi exist lathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free lethu singafaka ezikolo kuhambe sebadingela kuma-businessmen ahlala ku-community ethu ukuthi ngihlale kusesikolo for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangamasombazane.
Hello ke ngu-Councillor Susan Sithole okaward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebheleland lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 iZanu-PF engiyigxeke ngoba iZanu-PF siyonurek kungafuma uye kunenkinga iqembu neyihambe kahle kugxekwa uRelf ayabadlali ngoba manje le iqembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngaba linenkinga ihlona elenza yonke into ibheke kahle ingabihambi kahle badlala ngathi lapantumfaka since ngo-1987 benza kanje sayigxeke iZanu-PF mara singegxeke ngoba iZanu-PF siyiwona eshaya impemba bashaya impembe yindaba uma benenkinga neZanu-PF kwane beshi kwathi abafunganga yibona azange befunge yini emthewekhothi ukuthi befunga kumajistrate ukuthi bezenza izinto ngendlela e-right abafunganga yini bona manje uma esebenza izinto ezithuma endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngise-Johannesburg endaweni yase-Four Ways ngokuzalwa ngizalwa emathebeleland north echolotsho. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, mayesidla inyamazana zabantu, asazi ukuthi siphephele ngaphi. Asifunwa kuyo yonke indawo esizisuze samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo nabangani nabazali sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sitshiselwa abantwana sibakhangele futhi phaka sihambe siyekithi. Sicela usizo bakithi, siyacela ukuthi kanti singasizakala njani sisizwe samaNdebele. Lathi sibe le ndawo lapho sizakhalela khona. Siyakhala, siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala sikhala sikhalo bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, salibonani Studio 7, linjani Studio 7? Siyabonga ngenhlelo zenu elisinikeza zona ezimnandi. Siyabonga, siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani? Senzani ZANU-PF? Senzani ZANU-PF? Khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapha eJohannesburg. Babotshwa every day abantwana beZimbabwe. Kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapha esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lo mbuso lo khona. Lo mbuso lo khona uzanye ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga likhuluma lo nkosi khona. Ozalwa eJolotshwe endaweni yaseSusumana. Welokhulumayo phambili nge-Triple C phambili
Studio 7. Hayi, siyambonga uChamisa usebenzile bakithi, usebenze kakhulu. Sibonga lo mthakazi lawo yasebenza ngoba izano yasophatha encane. So asophathi nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje. So but kuyakhanya ukuthi hayi, uma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje omqondisi labo uChamisa. Phambili phambili kuzavuleka. Into kumele siyenza kumele angasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So kungayisibo ngawo umthetho nalowo obuzafakwa masinya lo kuthiwa abantu akumele angasikhulumi. So kuyamele sibonge abantu ma abantu benza ukuhle, singahlali sisola kuphela. Basebenzile laba abantu kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzwa akasekho ephalamenti minus one problem.
Studio 7 ngiyini kubantu baseZimbabwe jikelele nonke, ake sihlazi yena udaba lolu engizolifaka lapha namhlanje. Ngibuza ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama-foreign abangabantu baseZimbabwe, iSouth Africa inabantu ebabiza ngama-foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those are South African origin. Umnango wagwangwa waseZambia ulibusa njani lelyazwe? Ake ngibuze lapha, ake sihlaleni phezu kwalolu daba. Kutoyitoyi ukuthi kahambe kibayibulala abantu. Mayifuna ukubusa manje thina eMathebeleni sithi kayophanda labana abantu eBhalakwa aze nabo bephila. Ilazo busa khona izano ingaphindi ithi zoyenza umlindeli lokho imihlangana eMathebeleni ngoba kuzaquphuka imoto like I don't know mabefuna ukubona abalini.
Siyabikele Studio 7 sabo umsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo olungaka olungani alungele kuphele, kodwa ngithi uNkulunkulu khona one day zwantele uyophela usizo. Ngoba siyababongela bonke basupportile iTPC Free Election uDlumi Nangagwa, kodwa uzigcoba yena ngenkani wavele ngumuntu usilizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni ngevuma ukuphuma ephila ngenkani kumela buse ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi axamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa dansa lomngane wakhe uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona babonisile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma ende siyavuma ngempela ukuthi uPresident uChamisa uzohlala ngupresident wabantu ngoba lesadile African Union bavuma lokuthi ube winile ukhetho bamphuca ukhetho izalo PF lezeki nyeke izeki kuthiwe vele singavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba izeki izalo PF zano PF isizeki. So ngeke sivume ukuthi ingane zama ministers ezano wonke yizwe eziphethe izeki sizithi izeki izasezela friend fair election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje izeki asiphinde sivote under zeki samaZimbabwe. Sesikubonile lokho ukuthi ngeke sidlalwe izano isenze izilima kangaka sibe lokuthi sasenze election ngaphansi kwezeki. UmaZimbabwe nikumele ubabone lokho. Siyabonga.
Studio 7 litshona njani eliqiniso lokhulumayo. Nokumangazayo ukuthi izano angazilala kuphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike inyama yezibhiya lezo masebelethe ilentuzana yabo ukuthi bazakhele iy'nto zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele. Ifike yona idla ithathe inyama nabantu abaqhashwayo lapho qhashwa abanye abantu nje kodwa ilala buphi ubuthongo ngempela. Manje ihleli ngesibuno esiyi-1 khona lapha esihlalweni ukuthi kukhona okung okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisidli okungayilena okungayikhipha embusweni ngempela ukuthi izalo kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona kungathi bona bebonke babavikele nababantu begijime belebelile bengazi ukuthi bavikela umfulukuqu umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi siras hayi hayi ninezibindi shame ninezibindi hayi kancane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalichumi lasithoba minwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi kungani usekelo lukaTrump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza labo izinsuku zonke. Na umuntu ecabanga njengoTrump uthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendulo umuntu eNew York akulamuntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga andibakhona abanye abantu abamlandelayo laba balengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbuyiphi ikhala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima. Uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezulu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini okwenza ukuthi uTrump umvotele. Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka. Yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usisi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu babo behlupheka phandle. UTrump isigebengu esikade saqala kudala kuloko ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela. Ngabantu bona labo ababuhlungu emhlizweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondi njengaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kweleMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla lesi-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Ibandla le-CCC lithi amalunga edali lephalamende azagcotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
amakhansela akobulawayo afungiswe uqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu Chris Gande.